Istudio 7 ikhulume lezinye zenkokheli zalezinhlanganiso phezu kokuba kungani bengazange baphumelele ukubopha isibopho sinye ngemva kokungena umhlangano we-Apex Council izolo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uveze ukuba kasikho isizathu okwamanje sokuba ukhalalwe umsebenzi njengalokho okuthiwo ngabanye.
Sokungani izinkulumo esezithutha zonke lezo. Lokho kusokusenza ukuthi i-decision yesiqeleka le ibisingani hayi kayiqinanga. Singazi njalo mhlawumbe laba abasho njalo bazakubuya lesizathu eziqinileyo ezizafundisa abanye ukuthi hayi lidlakaliyibona indawo. Livele libanjwa amehlo ngurhulumente lapha nalaphayana. Ngakumele sitshaye simisitireka. Kanti sona isitireka lesi singesabi. Abanye bathi angithi isitireka senziwa nxa sokuthe kwaba khona ukungavumelani. Esithi phecelezi ngesilungu phela i-impasse. Kanti i-impasse yakhathesi isiyini nxa lezi zinto ebelikhuluma ngazo seziqaliwe ukuba zijombuluke.
UNdlovu uthi osekuvela sobala yikuba ezinye zezizathu esezithutsha zivelela kwezinye inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende kakhulukazi ezababalisi zitshengisa ukuba zikhona ezinye injongo esezifuqwa ngabanye ngendlela yokuqumbaqumbana kuzwanwa amandla osekusolwa ngabanye. Uyakuvuma uNdlovu ukuba lezehlakalo zebandleni elibusayo leZANU-PF lapho kuxotshanwa khona imisebenzi kuphazamisa ekuqhutshweni kwengxoxo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe.
Omunye nxa sikhangela ngezombangazwe sesisolela ukuthi mhlawumbe akukhona amanye amalunga ezombangazwe asebenza ngasitha ukuthi baxegise ukuqinwa kwama-union. Kanti-ke njalo bakhona abanye abangasebenzisa yona indlala le ekhona elizweni kanye nomhawu wombuso ukuthi bahuke labo abakhangwa yilokho basondelekile. Lokho kungaba liqiniso futhi.
Okhokhela enye inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Educators Union of Zimbabwe, PAYUZ, uMnumzana Wilson Makanyayire, uthi lanxa kungasabanga lokuvumelana phezu kwesinqumo esingathathwa ukuba kukhalalwe umsebenzi lobahatshi, uhulumende akangalibali ngoba izisebenzi zilakho kukwenze lokho ngendlela yokutshengisela ukukhonona kwazo. Ngimele Studio 7, ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.